Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikomishini ebona ngezokhetho ithi umlando wamapolisa kukhetho lwalonyaka uza kuba ngokulondoloza ukuthula kuphela hathi ukuphatheka kunhlelo zokuvotisa abantu.
Kulusizi ngoba thina sibabophisa ngezihlalo abalazo. So uma kuzokuthiwa siyebanika as ordinary people bona esibabophisa in their capacity as of president, yikho osuka kungazwisiseki.
Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu isola indlela umthethwandaba ophatha ngayo udaba lwayo lwegugurawundi lapho emangalele khona umnumzana Robert Mugabe, umongameli Mnangagwa labanye.
Ekuqaleni komnyaka ka-2018 bangithatha ebusuku bangidiphotha bangibisela ekhaya ngingelalutho endi angisela zihlobo, yikho nje sengilana eSouth Africa ngidinga umsebenzi.
Elebilitane liqhelisa uhlelo lwalo lokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngezokhetho ithi amapolisa kawasoze avunyelwe ukuphatheka ekuvotiseni abantu kukhetho lwalonyaka. Womgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Priscilla Chigumba uthi umsebenzi wamapolisa uza kuba ngokulondoloza ukuthula kuphela endaweni zokuvotela hathi ukuvotisa abantu. Esikhathini esedlule amapolisa ebezenzela umathanda kuyiwo avotisa abantu abangenelisi ukubhala labangaboniyo, okuyinto ebisolwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Obe ngumkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama kasekho. UDlakama ubulawe isifo senhliziyo izolo esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu. UDlakama wakhokhela impi yokulisana lohulumende wele Mozambique okwesikhathi eside. Kwafa inkulungwane zabantu beMozambique kuleyo mpi. Amasotsha akhe abulala njalo inkulungwane zabantu eZimbabwe kubo 1986 esigabeni seManicaland leMashonaland ephindisela phezu kwesinqumo sikahulumende kamnumzana Robert Mugabe esokusekela uhulumende weMozambique kuleyo mpi. Ugatsha olubona ngendaba zasekhaya kwelebhilitane lukhanyaso luqhelisa uhlelo lwalo lokuphindisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubuphepheli kulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Banengi abangena eBritane bacela ukuphephela besithi babalekela uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abanye baphiwa izincwadi zokuhlala kodwa abanye bancitshwa. Unkosazana Sizalobuhle Moyo ngomunye wabancitshwayo njalo obiselwe eZimbabwe kunyanga ezithize ezidluleyo kodwa kwamanje usese South Africa.
Mina ngabuya eUK ngo-2015 nga-applya ukuphephela bangincitsha amaphepha. Yenza wonke ama-apples kodwa kubala bathi akula kubulawa engizokwenziwa. Ngingabuyela ekhaya. Ngangihlala ngisayina emigration eManchester. Ngingaphambanisi ekuqaleni komnyaka ka-2018. bangithatha ebusuku bangidiphota bangivisela ekhaya ngingelalutho endi angisela zihlobo yikho nje sengilana eSouth Africa ngidinga umsebenzi.
Omunye wezizalwane ezivalelweyo e-detention centers linde ukubiselwa ekhaya ngomnumzana Farai Phiri.
Ngibuhlungu ngidabukile, sengile 4 months ngidetained, ngabuya kulelelizwe ngo-2007 ngafunda ngile degree bayalo kunginika amaphepha but bafuna ukungidiphota, bafuna ukungibisela ekhaya. Ngaphiwa imali eye-student loan, manje kuze ngiyibisele kufanele ngisebenze. Manje sebezwana lo mnangagwa sebefuna ukungibisela ekhaya. Ngibuhlungu ngidabukile.
Abanye bafika eBritane kudala kuzobela namhlanje abakatholi incwadi zokuhlala ngokusemthethweni. Umnumzana Zibonele Ndlovu laye ulesikhathi eside kakhulu ehlala kuleli.
Mina ngahamba lapha esikolo ngafunda ngayenza i-nursing and i-mental health nursing. Ngahlala kuleli lizwe 20 years ngihlezi kuleli lizwe but angikaphiwa i-status, angayenziwa next. Ngabuya kuleli lizwe ngile 19 years. Kresende 41 years.
Abangela ncwadi zokuhlala kule Britain ngokusemthethweni abaningi abafohla eZimbabwe bebalekela udlakela lwezombusazwe oluvela kuZANU-PF bathi akunalutho oseluguqukile ekhaya. Nanku leli bandla lelokhu liyilo elibusayo bathi kususwa kukaMgabe akutsho lutho. Okuqathekileyo ukuthi abantu ababehlukumeza abamabandla aphikisayo besebenzelana naye uMgabe bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa balokhu bekhona. Ngakho bathi ukubabuyisela eZimbabwe ikubafaka engozini enkulu. Kodwa isikhulumene sikahulumende weBrithani sitshele iStudio 7 ukuthi kababuyele emuva ngalolu daba. Usabusa uMgabe ukubuyisela kwezizalwane zeZimbabwe ezazincitshwa ubuphepheli kwele Brithani bekungavamanga. Kodwa ukukhanya sokusiba insikavukela umchilo wesidwaba kulezi nsuku mhlawumbe ngesizathu sokuthi sokubusa uMnangagwa yena ukhanya elobudlelwano obuhle leBrithani. Ngiyimele iStudio 7 eLondon igama ezwe Jesus Band.
Imbiko ethi viki ngeviki kulezidumbu ezilikhulu zezizalwane zaseZimbabwe ezibuyiselwa ekhaya ngemva kokufela kwele South Africa isitshiye inengi likhathazekile. Kubika uBenedict Nhlapho.
Imbiko evezwe ngabamankampani athola izidumbu emavikini ambalwa asanda kwedlula ikhombisa ukuthi lesabeka inani lezizalwane zeZimbabwe ezifela kwele South Africa. Amankampani labalisa eDoves Zimbabwe Zororo Pumulani Funeral Services, eKings and Queens lezinye athi ngeviki ziyafika ikhulu izidumbu zabeZimbabwe abayangcwatshwa ekhaya. Inkampani eKings and Queens ithi yona yodwa ngesinye isikhathi iyathwala izidumbu ezifika amajuma amathathu ngenyanga. Osekothusa abaningi ngalimbiko ukuthi likhulu inani lalabo abafa bebulawa ngokugwazwa ukudutshulwa lezinye indlela. Xa ukhangelwa ukuthi amankampani athwala izidumbu zisiya eZimbabwe asemaningi kangakanani kwele South Africa, kusobala ukuthi izidumbu ezithwalelwa eZimbabwe ngenyanga sezingedlula amakhulu amane. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Love Modube uthi le yinto ebakhathaza kakhulu emoyeni.
Lokhu kuyinto emele inkokheli zethu ziyikhangele kakhulu. Silapha ngobunengi kungumumo osekhaya. Njalo abanengi sifa ngendlela zona lezi ezibuhlungu kungenxa yokuthi akusela okhuza umunye. Singontanga sisodwa emazweni abanye.
Ngakwenye icela umnumzana Jonathan Mbedzi uthi okwahlukumezayo ukuthi inengi lababulawayo laba babulawa ngezinye izalwane zeZimbabwe.
It's a thing esilalayo kakhulu thina abantu bakithi ekhaya eZimbabwe ukuthi we're just killing each other. So kube kuthiwa kune something engayenzi ibhizinisi nje yokuthi sibe nayo ezisenza ukuthi singabulalani sibe ngabantu abazezosebenza lapha eSouth Africa. That's the only thing that we can do. But the thing ukuthi hayi siyabulala mina sodwa ikhona okubuhlungu kakhulu.
Emalokishini afana le Hillbrow, Beria, le Uvel, eJohannesburg lapho kuhlala khona abeZimbabwe abaningi abantu babanjwa inkunzi libalele mini kati kudojwa izidumbu njalo nje zalabo ababulawa ngesikhathi bebanjwa inkunzi. Kodwa ke bayakugcizelela ukuthi inengi libulawa imikhuhlane etshiyeneyo. Inani labafela kwele South Africa leli likhombisa ukuthi abasemazweni laba bachitha izinkulungwane zamarandi bethwala lezi zidumbu. Okwakhathesi ukuthi isidumbu silungiswe sithwalwe size siyefika ekhaya ubiza phezu kwezinkulungwane ezilithumi lanhlano 15,000 kusiya ku-R20,000. Ngokwezibalo ze-ofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa, zedlula inkulungwane 1,418 izidumbu ezithwalelwe eZimbabwe enyangeni ezisithupha ezidluleyo. Ucatshangela ukuthi ziyedlula izigidi ezimbili izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa, iningi lazo ngokungekho emthethweni. Melestudio 7, Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umdlalo wokulingisa oveza ucuku lombhuqazo weGugurawundi obungavunyelwa phansi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe usuqalisile ukutshengiswa uZulu edolobheni leGwanda njalo ngeviki elizayo uya esigodlweni eHarare. Isihloko sawo sithi 1983. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo mdlalo uveza okwenzakala ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi okugoqelwa ukubulawa kabuhlungu kwabantu kanye lokudlongulwa kwabomama emdlubulweni wangezansi emandebeleni lasenkabazwe. Iqembu leJawunda Community Arts libukise lo mdlalo kuliviki njalo wamukelwe ngenjabulo ngabaningi. Umqondisi walo mdlalo Adrian Musa uthi injongo yabo ngalo mdlalo ukuthi uZulu akhulume ngalolu daba engelakwesaba.
Injongo yabo ngokuthi uyafisa ukuthi abantu kube ne-platform whereby bakwanise ukuxolelana, kube nokukhulumisana indaba leyo engabe yi-subject esabisayo kodwa khulunyiswane kutholakale i-way forward. Isikhathi esikiso lokhu siguquka, ngikhuluma nje even ngento zombuso welizwe i-government layo chintsha esiyakhangela ukuthi ngale zandla zikhathi kwakungavumi ukuthi even ibala elithi Gugurawundi ukuthi iqamba lona lalisabisa kakhulu.
Unkosazana Providence Keda ngomunye wabalingisi baka-1983 odabala njongo yokukhuba iloba ngubani ngalo mdlalo.
It's mostly for national healing, not ukuthi u-arise enye i-term ukuthi abantu abaphambanisayo baku-acknowledge into le abayenzayo ukwenza ukuthi ba-apologize kutholakale i-peace, the order, the stability societies.
Omunye wabalingisi baka-1983 umnumzana ukukhanya kwenkosi Zinti Mkandla uthi udaba lweGugurawundi kumele lukhulunywe luphele ukuze kube lokuthula elizweni.
Thina sihlose ukuthi ukwenza ukuthi kube lokuthula and le ngxabano ingabi khona phakathi kwabantu bemathebelelendi labangale. Kumele kukhulunywe ngendaba lezo ezifana nazo lezi ngoba sinanzelela ukuthi abantu bayaxabana mihla ngemihla, kuthiwa Ndebele shona, Ndebele shona, okungayisikho kumele kungakwenzakala. Kumele kukhulumiswane umlotha, kukhulunywe ngendaba lezi ezenzakele mandulo ukwenza ukuthi abantu bahlanganise sibumbe ilizwe eliya phambili. Akukho ukuthi sihlale sigxile entweni zenza izulu sibanga ubukhokhoba izulu, akusekho lokhuya.
Wabona ngokuqhutshwa kwalo mdlalo unkosazana Sithabile Malambane uthi basaludinga usizo ngoba kukhona okusasilela.
Noncedo kuma-costumes ethu ashotile, into ezinjengombhobho wama-AK-47 uniform ye-5 brigade ishotile ngamabharethi, amabhrugu akhona angaphansi. Leyinye nje imali yokuthi ewena si-travele sihambe kuhle.
U-1983 uzabukiswa njalo esigodlweni eHarare ngomvulo okuvikezayo e-Theatre in the Park ngaphansi kombuso kwaye ngumongameli uRobert Mugabe. UZulu wayelokwesaba ukukhuluma badla ngalolu daba kodwa selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa ehluthune umbuso sekule mizamo eyenziwe nguhulumende ukuze udaba lombhuqazo weGugurawundi lukhulunywe luphele okufana lokubunjwa kwekomishini yokukhumisana umlotha. Kucatshangelwa ukuthi bazinkulungwane ezingama-20 abantu ababulawa kabuhlungu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Kunjalo nje umthethwandaba we-High Court kobulawayo izolo walele inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ukuthi imangalele umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohati ngodaba lweGugurawundi njengeziphathamandla zikahulumende. Umahluleli wedale uxwayise inhlanganiso le ukuthi imangalele ababili laba njengamalunga azimeleyo. Inhlanganiso ibhetshi likaZulu icele umthethwandaba ngozibandlela ukuthi ubambe ngamandla umongameli Mnangagwa uMohati umnumzana Robert Mugabe lo hulumende wasePilitane ukuthi baveze impumela yocwaningo lombhuqazwe weGugurawundi olwechihamba kweCommission of Inquiry. Amalunga alenhlanganiso asole isinqumo sayizolo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izolo abe ibhethu likaZulu bebesemthethwandaba weHigh Court kobulawayo bemelwe ligqwetha elenkampani yamagqwetha eyamathonsi Law Chambers umnumzana Dumisani Dube. UDube ubemele unobhala jikelele we-ibhethu likaZulu umbuso ofuzwayo uDumisani Mpofu weMasakhaneni Trust lo Charles Thomas owasila kumbhuqazo weGugurawundi. UDube uchaze okwenzakale edalele High Court.
Besibile sicela ukuthi i-court ivumele umloyo mongabe lizwe uRobert Mugabe nomnangagwa lomsekeli wakhe uKembo Moata oyincharge ye-Commission National Healing berilize ama-findings eGugurawundi le-chamber ke-commission. Ujaji wasecela ukuthi no umongameli lomsekeli wakhe ucela ukuthi beseve amaphepha njengama-ordinary citizens. So sizomanje sicela usherif ihambe ebaseve amaphepha ezindlini zabo in person then bese sibuye e-court sizoqhubeka ngendaba naleyo.
Justice Maxwell Takuba nguye obemele uhulumende kulolu daba. Ufuzwayo uchasisa ngokwenzakale izolo.
Kulusizi ngoba thina sibabophisa ngezihlalo abalazo. So mazo kuthiwa siyebanika as ordinary people bona esibabophisa in their capacity as president. Yikho osuka kungazwisiseki khona ukuthi mina ngithi ngibophisa i-state being represented by the head of state and u-vice president not as u-vice president but njengominister responsible for peace and reconciliation. So ukuthi umbophisa as an ordinary person ngoba i-ordinary person phela ngumuntu osedlengo lomfazi wakho, ngumuntu okutshontshela imbozi zakho. But lapha sikhuluma nge case enziwa yi-state against ama-citizens. So angizwisisi ukuthi uma kuthiwa kwangikhona u-president as an ordinary person.
Umgabe isibotsha sakuqala umnangagwa uMohati Lomey izibotsha zesibili kusiya kwesesine. Ufuzwayo kuncwadi yakhe uthi ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1987 umgabe wayengumongameli welizwe njalo ibutho le-5th Brigade lalikhuluma laye manqamu liqondiswa nguye ekusebenzeni kwalo. Umnangagwa ungena kulolu daba njengomongameli osembusweni. UMohati ngumsekeli kamongameli ophathelane lezokukhumisana umlotha. UMeyi yena ungena kudaba lolu njengenkokheli kahulumende weBhilithani eyaba ngumlamulankunzi kunkulumo zeLancaster House Agreement zesivumelwano esaletha inkululeko yeZimbabwe. Udaba oluphanyekwe eHigh Court ludinga okusemthethweni ukuthi ucwaningo lweGugurawundi olwenzakala enkabazwe laseMathebeleland luqhutshwa nguChief Justice Dumbutshena loJustice Chihambakwe lwethulwe kumphakathi ngoba lwaludinga iqiniso lokukhumisana umlotha. Udaba lwezombhuqazwe weGugurawundi kunsuku ezedlule ikhomishini yokukhumisana umlotha ike yazama ukuthi ihambe ithapha imibono yabantu ngokwenzakala ngaleso sikhathi kodwa kube nzima ngoba uZulu ubethi kasuthiseki ngequla lekhomishini njalo isisekelo sombuso esitsha laso sibuvilibana ngodaba lweGugurawundi batshengisela bephazamisa leyo mihlangano. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Udaba lokuvunyelwa kokulinywa kwembanje eZimbabwe luqhubeka lusemilonyeni yabanengi. Uhulumende usanda nxusa abafuna amalayisensi okulima imbanje ezizasetshenziswa ukulungisa imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ukuthi baze phambili bahlawule imali efunakalayo. Lanxa inengi limncoma uhulumende, abanye bathi ngabe uhle avumele wonke umuntu ofuna ukuzibhemela hathi izigulane kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Uhulumende unikeze imvumo yokuthi imbanje zilinywe okusemthethweni ngemva kokuba ethe uthatha lelinyathelo ukuthi zisetshenziswe ukulungisa imithi yokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ebalisela imihlobo yemvukuzane lokuncedisa ezifundweni zesayensi. Ngemva kokuba uZulu wathakazelela ejabula ngalesi sinqumo. Namhlanje ekuseni uhulumende uphinde wazisa ukuthi imvumo yokulinywa kwalesi sihlahla kayisiyo ndlela yokukhuthaza uZulu ukuthi aqale ukuzilibazisa ngaso. Umelusi Ncube isekamuse Harare ukuthi usekela uhulumende ngalesi sinqumo ngoba nxa uhulumende engayekela ukuchasisa inhloso yokulinywa kwembanje abaningi sengazisebenzisa njengezidakamizwa ukuzilibazisa.
Abantu akumelanga basebenzise izidakamizwa ezinjengembanje, khonapho ngiyavumelana lohulumende ngokuthatha isinqumo esokuthi abantu akumelanga basebenzise imbanje njengendlela zokuzilibazisa. Ngiyamsekela kakhulu uhulumende ngesinqumo asesithethe lesi ngoba lapho ehlela khona sibona ukuthi abantu abasakhulayo bemimba nje njengendlela zokuzilibazisa.
Esekela lesi sinqumo umkhokheli Mathuthu uthe lokhu kunganceda ukuvuselela umsebenzi kumasekithali nxa imbanje sezilinywa okusemthethweni. Kodwa uphinde waphanga wathi uhulumende kumele aphume leziqondiso zokulinywa lokusetshenziswa kwembanje ukuze zingagcini sezitholakala zisetshenziswa mahlayana yiloba ngubani.
Imvumo kahulumende ukuthi imbanje zilinywa elizweni leZimbabwe ngibonani into enhle. Sikhangela ukuthi ilizwe leli lifuna amakampani avulwe ayiwa abelungisa amaphilisi kanye lemithi kulezo mbanje. Kodwa ke ngibonani kubalulekile ukuthi uhulumende akwanise ukulungisa indlela zokuthi kungabi lokwanda kwazo. Sicine sesibona nje wonke umuntu nje uhamba emgwaqweni esekwanisa ukupha ngokuzibona nje imbanje zezindawo zonke.
UPhineas Perry yena uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende abe leziqondiso zokunqatshelwa kokuthi zingatholakali sezithengiswa ngokungekho emthethweni.
Mthetho bani uhulumende engawufaka njalo umthetho wakhona uyabe uqine okungakanani? Khonoku ukuthi sebevumele ukubana zilinywe imbanje abantu sebezazibhema seziyabhenywa ngobuningi. Angiboni mina bekuya lo mthetho ozenelisa ukubana umise abantu ukubana bazibheme. Abantu bazazibhema sibili. Ngizafuna ukufananisa nje lenye into nje indaba yama-minerals umbengathi ezenjwayo. Siyazi ukuthi umthetho uthi kumele abantu bathengisele emabhanga umbengathi mina emabhenki kumele bathengise okusemthethweni. Kodwa siyababona abantu bayathengisa igolide ongekho emthethweni. Ngokufanayo imbanje zizathengiswa ongekho emthethweni njalo zizagcwala ezitaladeni lapho abantu bazazithaphuzela.
Osakhulayo uyebhedlamini yena uthi imbanje bezivele zibhenywa zingakalinywa okusemthethweni eZimbabwe. Ngakukho okungenqabela ukuthi zingabhenywa mahlayana nxa sezilinywa okusemthethweni.
Vele le nto le khulunywa igovernment le vele akayizwakali and mina vele hayi namvumelani. Kuthiwa imbanje vele zikhona abantu bayazibhema, so kuthiwa asilimeni imbanje but thina singazibhema. Asilimeni imbanje for research, kari research engakanani eyenziwa lilizwe lonke every year kulinywa imbanje. Imbanje zikhona. Abazivume izimbanje ziphonga ubhe. AseJamaica zikhona abantu bayazibhema. Ngabaphonga ukuzivumela thina sizibhema imbanje le. Kufana lokuthi kuthiwa asilimeni umumbu but umumbu lo lingawo. Umumbu lo ngwe-research. Hayi, akuzwakali vele. Abazivumele thina sizibhema imbanje lezi. Vela zikhona imbanje and bona bayakwazi ukuthi imbanje zikhona.
ELeZimbabwe lilizwe lesithathu ezwekazi e-Afrika ukuphuma nesinqumo sokulima imbanje okusemthethweni ngemva kokuthola usekelo lokwenza lokhu emhlanganisweni wamanyano wamazwe omhlaba. Amanye amazwe avumela ukulinywa imbanje agoqela iMalawi neLesotho. Eminyakeni edluleyo ukulima lokwawutholakala nje ule mbanje bekuwophisa ungatholakala ulecala ugwejwe ukuhlala ejele okweminyaka engaba 12. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguGibson Beck.
UZulu emaNdebeleni sesole uhulumende ngokuvimba ukugcotshwa kwenduna uFelix Kaisa Nhlanhla yamangwendiweni. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhosi wokugcotshwa kwenduna obukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesine lweviki ezayo mhlaka 10 kwenkwezi, kodwa kuhle kweza incwadi evela kugatsha lombuso wezabelo lusazisa usikomithi wesabelo seMathebeleland North ukuthi umkhosi lo usumisiwe okwesikhathi esingachazwanga. Umsekeli kamongameli wezinduna induna Mtshana Khumalo uthe akalalwazi ngokumiswa lokhu.
Kona hayi anginayo mama nxa simisiwe engxe bona ibabalayo information ngoba uyizwa iministry yiloko ukuzolo ngkhaya iseharare bengakakuzwa kodwa yena ngingambone lo mama lapha so angikwazi ngihamba ngakho nxa ekuzwila ayebengakezwa lona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi isiqindi sentaba zinduna sesileminyaka singelanduna. Uthe njalo uhulumende ufaka izandla endabeni zomdeni lobukhokheli bendulo obungelani lombuso kahulumende.
Kulusizi ukuthi ngemva kweminyaka edlula since 2010 so singathi kule 8 years abantu bentaba zinduna bengalanduna izinyi zidaba zifakele induna ezintsha. Kodwa liyana kuloke kungafakwa ngenxa yokuthi kulobo somathuba ama-politician afuna ukuthi kungene umuntu abamfunayo not ofuna ngabendlu yakokhayiswa into enyanyisayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Dube uthe uhulumende sehlulekile ukulawula abantu bemandebeleni njalo usezama ukuthi abancindezele ngokubavimba ukuthi bakholise lokunanza amasiko abo.
Uhulumende yena usevele wehluleka ukuthi yena ebamba abantu bakumthwakazi ngakho indlela angayanelisa ngayo ukuthi eqhubeke bancindezela. Esikubonayo lapha ukuthi ukungagcotshwa kwakhe induna okhayisa khona kuyindlela yokuthi betshengisele ukuthi amandla lokhu engawabo uhulumende. Kodwa ke yinto nje abayenzayo bengabantu asebehamba ngemva kwendaba ngoba induna okhayisa yena isevele yena isetshengise sobala ukuthi umi ngapha.
Imizamo yokukhulumisana lenduna okhayisa yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Ukumiswa kokugcotshwa kwakhe sokungokwesihlanu. Indaba yokugcotshwa kukaKhayisa kanye lenkosi yamaNdebele sekudale ukudabuka phakathi kwezinduna njalo enye induna yemaNdebeleni uMaduna uphakathi kwemizamo yokusa umnumzana Obert Mpofu emthethwandaba emethesa umlando wokubangela ukungezwani phakathi kwemuli yakoKhayisa. Ngimele iStudio 7 ngingubathabile Masuku.
Ukuziphetha ezekuseni singene kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwabadlali bakhe abalimeleyo kungenwa nje kumidlalo yangempela viki. Kulandisa uJoseph Njanji.
Abadlali abalimeleyo beqembu le-Highlanders ngabaguqela uGabriel Nyoni yena olimele ikhanda, uGodfrey Makaruse kanye loNigel Makumbi abalimele inqagala, uNewman Siyanjali olimele umhlathi kodwa ukhangelelwe ukudlala ngempela viki lapho iqembu le-Highlanders lidibana leleZPC Kariba ngensonto enkundleni Papa Fields. Abanye abalimeleyo kodwa abakhangelelwe ukuba bengabe sebepholile ngababalisa uTendai Ndlovu kanye loAdrian Sila kuthi ubukhosi Ncube olimele idolo usaselesikhathi eside engadlali. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba badidekile ukuba yindaba abadlali babo belimala mihla ngemihla.
We continue to have injuries now Sibalawo, kodwa I think maybe it's just the fact that our games are too congested and the rest period is not really adequate.
Ngomgqibelo iqembu le-Herentals lizanqikilana lele-FC Platinum kuthi iqembu le-Netroot lizadlala lele-Chapungu enkundleni ye-Ascot emdlalweni oxega amaqembu enkabazwe. Iqembu le-Chickenini lizadlala lele-Bulawayo City emdlalweni oxega amaqembu akoBulawayo njalo osenkundleni eluveve kuthi iqembu le-Njezi Platinum Stars lizanqikilana lele-Yada. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu le-Shapani Mine lizemukela ele-Capes United enkundleni ye-Maclass. Iqembu le-Dynamos lizadlala lele-Harare City ngaseRufaro. Iqembu le-Triangle lizadibana lele-Bulawayo Chiefs enkundleni ye-Kibo kuthi iqembu le-Mutare City lizemukela iqembu le-Black Rhinos enkundleni ye-Vengere yona esedolobheni laseRusape. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukusiphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho ithi umlando wamapholisa kukhetho lalonyaka uza kuba ngokulondoloza ukuthula kuphela hathi ukuphatheka kunhlelo zokuvotisa abantu. Inhlanganiso ibhetshi likaZulu isola indlela umthethwandaba ophatha ngayo udaba lwayo lwegugurawundi lapho emangalele khona umnumzana Robert Mugabe umongameli Mnangagwa labanye. Njalo, elepilitane liqelisa uhlelo lokubuyisela muva izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa ubupepeli kulelo lizwe. Twakazomuhle kwanele okwamanje likhumbule zikhona ezakusihlwa ngesikhathi sika 7:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.